Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Nhlolanja 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulekula le Southern African Development Community iSADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Babikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulekula le Southern African Development Community iSADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kalukhutshwanga ngemfanelo okhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba Chabalala edale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Isadake isekretari babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship yeSADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu aweSADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawa bayantshintshana ukuba ngomgcinisihlalo welozweni weSADC leyo. So lokhu kutshengisela ukubana iSADC namanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe leli.
Kodwa phela golide abantu bayakhala lapha bayakhala kakhulu nxa sikhangela into zokhetho lezi. But iSADC ibalekela iqiniso la loko sibumgcina sichihlalo lokhu akula msebenzi lokhu.
Okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emsebenzi unokwenza kunokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkhonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungelo lethu sonke even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya le-alternative ubana bethu right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela yiwo umsebenzi wabo hatshi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile. Bona iproblema yokuthi ukhetho balufuna ukuthi bethu bona lulungile nxa kuyibo abanqobileyo kuphela okungayisiko kona nxa usiye ekhethweni kule mpumela ezimbili ifeza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Nxa unqobile Taba ubusuphuma ekuthabeni uqhase ukulungisa ilizwe. Na unqotshiwe ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahli imbeleko ubuye silungise ilizwe singawone yikho kumele kwenzakale khonoko.
Kodwa ke phela lapha bathi ukukhala eZimbabwe kuyofana nembuzi ekhale ilandwa makhanka ngoba kula muntu oza kulalela kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona yokuthi bona abakazi beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni kuthi hhayi lokhu kuba njekube ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition it's a government in waiting, it's like i-shadow government okusho ukuthi bona kumele ngabe bathi kona bona hhayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubonakala ukuthi hawu amasho abo ayasebenza for sure yikho ukuthengisela nayi foshiwa abantu laba abathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswela kuphela bengaprofi any solution so loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Chabalala idalele ephalamende njalo ekudale le ZANU PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waqoqa lomnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelele indaba yona leyo abantu bahlulukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangele ukuthi isadaki ibe le ndlela zokujezisa laba abaye besilekile ukupasa nje sengathi imithetho eyayifakwe yisadaki. Enjengama-SADC guidelines free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ithe iZimbabwe ayipasanga, njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yesuleka ukhetho ukugcwalisisa nje imithetho ye-SADC. Kusho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake uMnangagwa chair ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC, i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa ke ikhanyazana bakubandla leZanu PF batshaya ingquzu lapha bathi hayi okhetho phela vele sokwatshela duma ledlula njalo kuthi ukuthi uMnangagwa angene esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo zokhetho lezi hayi kohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho.
Daba lokungena kukaMnangagwa ilani lo dispute ekhona ekhethweni it's just a rotational bekuvele kumele ungene eZimbabwe inoma ngabe kuthiwa ngumongameli uchamisa okhona bekuzavela ubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho yeSADC ema-elections iSADC ibingamfanelanga njalo ayifanelanga njalo sizabe silokhu sikhankasa sibhalele iSADC sibathiwa kawumelanga lifake uMnangagwa ngoba kunendaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman welo ophuma ekutheleleka ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limaninginiki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwenziwa olunye ukhethwa kusazwakali kunalithini ngakhona.
Akulanto emaninginiki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana uMnangagwa lomnumzana uChamisa nxa lunokuphindwa iwama-presidential candidates abamela bhuqane ekhethweni olumgceki olu-free and fair njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisemkhokheli we-CCC kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-CCC umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele ilizwe lonke jikelele eZimbabwe.
Kodwa kuthiwa kanti singasela bandla phela usemeqekele khonali khatshana so uyaba umkhokheli njani baba mkhona.
Ukukhokhela kudingi bandla ukukhokhela kwasiba ukukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu ungaba lesibaya kodwa xa ungela nkomo fanele ukuthi awula kungabe lesibaya kungcono lapho esikho sikhona daba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakho lokho yibo ubukhokheli ubukhokheli ngabantu ubukhokheli asobandla nxa engavuka namhla efakelinye ibandla amina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba yamabandla.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokhu esikhulumelise bandla le-CCC. uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqalile elizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso e-UNICEF World Health Organization Global Eradication Initiative lezinye. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. I-UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Douglas Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa ipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Sike saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu uyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansili yedolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations. Sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngibakhuthaza ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo amapostoli bazithontisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Godi Ncube oyenelise ukuthontisela abantu bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi akuthathi isikhathi, uyafika nje uhlale umntwana weyo athi maqeda uweyo join line umntwana athontisele uthathe umntwana endlini. Yethu asizeni, asizeni ngokunene.
Isakhamuzi seNyamandlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bhebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngasibhekele ngilo hambo lwami zokuthi esibhedlela nxa ukuthi isibhedlela sethu zikhatshana kasina sibhedle hambe ilanga lonke nxa sisiya esolutho singasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. EZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa abengcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende bakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni besesaba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangaphi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibhida. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okulibhizinisi kwami ukuzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kwele Zimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liya ngapi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo ngurumbiza eMatonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi izabiningi. Ungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele sinamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabe ilutshwane but yikho lapho yabe ukwazi ukuthi engqeni uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzani.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama-keyholders ngimathengisela abantu nje ezama-companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Nxa ekhona ofuna laye ukuqala okwakhe, ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane, siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe loba ziwongile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungule amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kuningi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kwele Zimbabwe.
I-Ministry of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama-vocational training centers. Lapho abasakhulayo abakhuthaza ukuthi baye khona beyofundela imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi. Sile Zimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizinisi abasebenza esemthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo ingcwethi ecubungula izonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabisetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi icini iphele amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba ele-World Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. UBathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekweBulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu isakhamuzi sebubi uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Uthengeni lasekuthengiseni, wonke umuntu ubiza imali yangaphandle xa uhlangane lomuntu othengisa olutho. So inkinga esihlangana layo yona leyo, eZimbabwe sihola ibhondi lisekhadi kalisasebenzisa ama-credit card, sokalutshwane ukuthi siwasebenzise. Ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-item yona leyo yabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Khosana isakhamuzi seMatopo uthi imali yakuleli ayisasebenzi yibo eMatopo, ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza bathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Yizo imali esesisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zakhona seziyiyona leyo. Ye, sesidinga usizo lokuthi ma sisizakala sisizakale siphethe yona le imali yeMalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi ngoba awungeke uye woda impahla ngedola leZimbabwe.
Umhlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu ngoba abantu bavela basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar kumbe amarandi. Ngakho vele i-RTGS i-rate yakhona iyabe itshintsha isikhathi ngesikhathi, futhi kuyabe kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolo hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabasela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini inzuzo, kayithenge ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenzisa imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga izitolo ezinkulu ezincane okulohulumende, kanti laye iyayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalaba baswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Ye, kulento esivame ukuyibetha ngokuthi de facto dollarization, lapho elizwe elizithola lingatshongo okusemthethweni selidollarize, kodwa lithole isimo somnotho sesivele sisiguqulile, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akula kwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo ibe ngelusa isimo somnotho welizwe lethu. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifutshane sike sisebenzisa imali yamanye amazwe, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela idola lakwele Zimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumajumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-$1 kusiya ku-$11,167 zimdollars. Kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-$16,000 zimdollars. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukompunzi edla emini eZimbabwe okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Avdiivka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende leMelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazo weMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelapha nesikhathi saka Obama waphanda wagepa waphanda to make inroads into American politics and bonke abantu who had any inkling of racism kumbe wabaqhwebekayo into khona ngabo bazebenza ibale lithi Obama ngasoresi Obama babengane bayathethisa omnye uzothi hey bakithi is President Obama so uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi saka Obama to turn so that anyone that didn't want a progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma I language ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike isikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia, wawusithi Russia Americans fell in line. Vele bese bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece, he doesn't have to say anything. Izinto sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho so no ubunzima lobuyana obukuya Ukraine it was to be expected kodwa I American foreign policy always prevails and so imali lana izahamba bazayidelaya ukuthi I Ukraine ibe weaker or ubiwe lama issues kodwa ayi ama Americans they think ahead babona ukuthi our supplies are gonna run out in a month they don't come in a month bezocela sebe wode last month so that in next month if you get things around the ground.
Ngasikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe umongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana. Manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali yophathisa lelo lizwe. Ungathini wena ngalokho?
Imali ehamba kande unazelile ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi. Imali isithunga zihamba one kuthiwa Israeli ihambe bhomba two kuthiwa bona labo babhombayo nansi imali yamabhandisi kumbe ngeyane egaza but whatever they're doing abakufaka egaza Israeli yabhomba so no imali ikhona egaza ihambile lakho futhi le Israeli i-Israeli kayisoze le-America kabasoze beshikane ayikhona khathesi kungabe we know the Bible says when the real Jews get to Israel there will be peace in the world so we ask ourselves who are those people but in Israel in America you know
hello ke ngumnumzana mkhulula indaba mbi olandela izombusazwe welemelika uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu
Studio 7 linjani bakithi hayi thina siyaphila hey hayi into engiyibonayo into engiyizwayo yenzakalayo ekhaya angiboni ukuthi into lengqondo ukuba wonto ngokuthaba ngabo lokubona kube tshintshana after 3 months bayenzeni kanti into obevele ngani nguye ozibambileyo nguye uthabamo sephumile senika abanye uthabamo usile
yes bingelele enkundleni ye hayi lokhana kungayithusi abantu kucacile lokhana umsebenzi kaChabangu sesebenzile uChabangu yinto ayevele iqhatshelwe izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli yikho umsebenzi kaChabangu owayewuqhatshiwe ngoba kulolu kuthetho njengoba yayingayitholanga i-230 majority manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemisebenzi kaChabangu hayi futhi uChabangu luwangazi ukuthi wasivelela kuphi shefu
Studio 7 sanibonani Studio 7 alalele kunye nabasakazi kati Studio 7 imbono yokubingelelana hayi nani hayi akusena mbono esiyenzayo lapha sokuyikubingelelana nje kuphela ku Studio 7 hayi ingadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ingadli nezano izano sevalile imbono sokuyikubingelelana sokuyiyo ukuthiwa imbono leyo yokubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
Studio 7 linjani msakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo Ngisenyama endlovu ngiyayizwa indaba kababa uSkhwica Mfundo Welshman Ncube lobaba utenda ibit lambe ngingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani bandla ngokungcole selikho khona kodwa kungasenani
isikhathi sesilomona isikhathi sesidliwe ngumangoyo saphela sathi du asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngoChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.